Hola mngela emoyeni ngenjabulo ngontu ngamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amapolisa abalomhlangano lentathele izindaba elandula imbiko ethi ukhetho le special vote kaluyi kuqhutshwa ngendlela.
Inhloso yomhlangano wesilawo namhlanje ikufundisa lokufundiswa ukuthi kuyini okukhangelelwe ekhethweni. Umsebenzi ka-chief election agent lokuthi ama-election agent asebenza njani.
Ibandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube liqhuba umhlangano lamalunga alo azancintisa kukhetho lokudinga amalunga ephalamende. Liwafundisa ngokuphathelane lokuqhutshwa kokhetho.
Amabandla akhankasela ukusekelwa nguZulu kukhetho oluzayo i-MDCT leZANU-PF kanye lezaphu asethule uluhlu lwezithembiso zalokho azakwenza ingavotelwa ama-manifesto awo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Amapolisa ayalandula imbiko ethi ukhetho lwe-special vote kaluyi kuqhutshwa ngendlela ngoba bona bebanjwa ngamandla zinkokheli ukuvotela amabandla athile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe isikhulumeli samapolisa uSuperintendent Andrew Piri emhlanganweni ophezu kokhetho owenzelwe eHarare uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Southern Africa Research Documentation Center bemanyenele ye-SADC. UPiri uthi ukhetho lwe-special voting lwalo nyaka lwehlukile kulalolo obelusenziwa ngabasesipholiseni kwiminyaka edlule ngoba luzakwenziwa kulandelwa imithetho yonke ephezu kokhetho njalo lusenzelwa lapho uZulu wonke azavotela khona hatshi ezinkampeni njalo bezavota nsitha. Uthi lokhu kutsho ukuba lanxa abasesipholiseni labakusibutho bengavota ngalezo nsuku kuvotwa ku-special voting, ama-ballot papers azavulwa abalwe ndawonye lakaZulu wonke ekugqitshweni kokuvota mhla ka-31 kuyona le inyanga.
And even this argument that is being thrown around the papers to say the police officers are being forced to vote for a particular party or to vote this way, I don't know whether the kind of hammering at the police station would influence somebody, even when he is on his own in the ballot box, to continue to say, I was told I should vote for this one. This is secret ballot voting.
UPiri uthi umthetho wezokhetho ngaphansi kwesisekelo esitsha sombuso ukubeka sobala ukuba amapolisa kumele angene phakathi njalo abe khona phandle endaweni zokuvotela ama-polling stations. Uthi umsebenzi wamapolisa ngesikhathi sokhetho ugoqela kulondoloza ama-polling officers loZulu ikakhulu ngesikhathi esengene lapho avotela khona ku-polling booth ukuze angaze aphazanyiswa. UPiri uveze ukuba kunzima kulondoloza uhlobo lwendaba ze-social media okufana le-Facebook page kaBabajukwa ngaphandle kokuba ekhona onganikeza ubufakazi balokho kuyabe kukhulunywe ngakho. Okuvezwe ngamapolisa lokhu kuza ngesikhathi abamanye amabandla okubalisa ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai bekhalaza phezu kokuqonga kwenani labasesipholiseni elicele ukuba livunyelwe ukuvota ngaphansi kwe-special vote. Unobhala jikelele ebandleni le-MDCT umnumzana Thendai Biti izolo kubeke sobala ukuba liqonge kakhulu leli nani labasesipholiseni abafisa ukuvota ngaphansi kwalolu hlelo lwe-special voting. Ngakolunye udaba njalo lwezokhetho ozancintisa emzini weBudiriro eHarare kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende emele ibandla le-MDCT umnumzana Costa Machingauta lokhu esemapholiseni. UMachingauta ubotshwe esetheswa umlandu wokutshotshozela udlakela amapolisa ethi utshaye omama bezanu-PF emavinkilini akokurrent emzini weBudiriro ngolwesibili. Igqwetha elimela uMachingauta umnumzana Marufu Mandebele obesemapholiseni usuku lonke lwalamhla uthi uMachingauta wetheswa umlandu wokubangela udlakela lanxa yena ekulandula lokho. Amalunga angomama ebandleni le-MDCT ngaphansi kukaward 43 emzini weBudiriro bathi baphazanyiswe ngamalunga ezanu-PF ebavimbela ukuhlabela ngesikhathi bephatheke kuhlelo lokunamathisela amabhakana ale mifanekiso lozancintisa kukhetho lukamongameli kanye lolwamalunga edale lephalamende. Unkosikazi Rudochaiva uthi bamangaliswe yikwenza kwamapholisa la asesethesa uMachingauta umlando wodlakela. Uthi akazange axabane lomuntu uMachingauta lalelo lunga lezanu-PF okubikwa lilinyazwe kulolu dlakela lizilimazise lodwa ngoba lehluleke ukweqela emoteni ebigijima ngesikhathi abezanu-PF bexotshanisana lemota ebikade ilamalunga e-MDC. Omama laba babeka umlando elinye lamalunga ezanu-PF umnumzana Simbarashe Godwin Gomwe bethi nguye obekhokhela leli qembu elibangele udlakela igqwetha likamachingauta uMandevere utshele intatheli zindaba kuba lukhangelelwe ukungena emthethwandaba kusasa udaba lolu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.